Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 16 zibandlela 2022 ngoGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje. Bakhala eZimbabwe ngohlelo lweCOVID-19 lockdown.
Ukuthi kube lama lockdown kokuphela akusizi manje.
Kulabanye abalandeli bebandla leMTCT ekhokelwa umnumzana Douglas Monzora abangafuni ukuncintisa kugedo lwama-by-elections yokubandla leli.
Kulabantu asebewithdrawile ukuba ngamakhandidethi ebandla leMTCT kuma-by-elections abuyayo.
Kodwa ibandla leli lithi abantu laba bebengakakhethwa ukuba bazoncintisa kugedo lwama-by-elections.
Iqiniso yikuthi laba bantu abakhiphe amabizo abo bebengakabi yibo abamele ibandla.
Kwenzakala nxa intombi ingazithwala ingakendi.
Ingabonakala ukuthi isimi kubi ingazange ivelise ijaha kungelajaha elidumbileyo babeyibuza.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizolizwa kulomsakazo. Bayakhala eZimbabwe ngohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usanda kwengeza amaviki amabili uhlelo lwe-COVID-19 lockdown esithi umemetheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Esethula umbiko wokwengeza ezinye insuku ze-COVID-19 lockdown, uChiwenga wathi izikolo kumele zilungiselele abantwana lababalisi kungakaqali izifundo. Wathi wesaba ukuba uzamemetheka ngamandla umkhuhlane lo obulele abantu abahlanu izolo, kwathi abafika phose amakhulu amathathu 297 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Loba kunjalo umnumzana Gilbert Mpofu ohlala eHarare uthi kasiboni isizathu senhlelo ze-lockdown.
I-lockdown le engezwa kwayo murani kuyafetha kakhulu abantwana besikolo. Kuzayenza bangahambi futhi esikolo. Iminyaka edlulele yabafundanga khona. Namboni isizathu sokuthi senziwa ama-lockdown mina ngabe kuyavula nje abantu baphile, siphile layo i-corona yakhona leyo. Ngoba ukuthi kube lama lockdown kokuphela akusizi manje. Kuyafetha abantu abaningi, isikolo, i-industry.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Anson Khumalo, isakhamuzi sakoBulawayo.
I-extension yama measures e-COVID-19 leyi iyasihlukumeza kakhulu, ikakhulu ekufundeni kwabantwana esikolo. Izikolo lokhu zivaliwe, sokuzaba lethuba elide kakhulu abantwana bengafundi. So kutsho ukuthi hey, so kusihlupha kakhulu ngoba abantwana bazahlala isikhathi eside kakhulu. Abanye bagcina besenza ezinye izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi sebehlale kakhulu bengayo esikolo.
Umnumzana Junior Moyo laye ukhala ngabantwana asebelahlekelwa isikhathi sokufunda.
Engibonayo about the extension of the lockdown ikuthi especially in terms of school, abantwana basathola ama-chances okubana besikolweni.
Unkosikazi Siphesihle Mlilo uthi lanxa kulungile okwenziwa nguhulumende uzwela abantwana besikolo.
Kodwa ngizozwela uzwelo njengomzali abantwana bethu laba abangasakwanisi ukuya esikolo. Ingabe kuthiwa siyakwanisa sonke abazali, but akuvumi manje ngendaba ye-economy ukuthi abantu bethu befunde online njengamanye ama-countries. Ingabe kungcono?
Unkosikazi Zanele Nkomo ohlala koBulawayo ulombono ofanayo.
Sizwa ubuhlungu ngokungezelelwa kwe-lockdown.
Unkosikazi Mebusi Mango ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi liyamphazamisa kakhulu uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
I-lockdown leyi siphilisa nzima thina, ikakhulu thina njengamaZimbabweans. ilizwe lethu livele lonakalimanga kuhle. So maso kusale lockdown so thina singabantu bokuzisebenzela. Isikhathi esisebenza ngaso lalapho esisebenzela khona kwesinye isikhathi vela sivunyelwa.
Unkosikazi Nesisa Siziba ophila ngokuthengisa impahla azithenga kwamanye amazwe uthi kalumiswe uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Besikhangelela ukuthi zonke izinto zingabuyela zibe normal. Lamabhoda hulu esikhona ukuyawo.
Uhulumende uthi konke akwenzayo kule nhloso yokulondoloza izizalwane kubhubhane lwe-COVID-19. Ukhuthaza abantu ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni owe-Politburo owenziwe ngomgqibelo ukuba manengi amajekiseni eZimbabwe awokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sebesedlula izigidi ezine 4.2 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe asebehlatshwe eyesibili bedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ele South Africa lithi sesisehla isibalo sabahlaselwa yi-COVID-19 ngosuku abangena esibhedlela ngenxa yalo umkhuhlane. Laba kubulawa yiwo okuyinto esijabulise kakhulu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Uthuso Khumalo usedulela lolu daba.
Kuviki edluleyo inani labahlaselwe umkhuhlane we-coronavirus lehle ngongamashumi amabili lesikhombisa ekhulwini 27% xa kuqhathaniswa leviki ebiphangwayo. Inani lababulewe yilo mkhuhlane lalo lehlile ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5%. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla utshela umhlangano wabezindaba ePretoria ngolwesihlanu ukuthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu empini yokulwa lomkhuhlane we-COVID-19.
To all South Africans, 2022 can indeed be a better year. It's all in our hands.
Nxa singaqhubeka sihlaba amajekiseni e-COVID, sigqoka ama-mask, ukusanitizer lokuqhelelana, impilo izabuyela lapho eyayikhona.
We can get more of our sporting, our recreation, and all our entertainment back.
Inani labangeniswe umkhuhlane we-COVID-19 ezibhedlela lalo lehlile ngokudlula okwesithupha ekhulwini 6.3%. Unkosikazi Wasila Jasat, ingcitshi kwezempilakahle kuhlanganiso we-National Institute for Communicable Diseases, uthi bebengakhangelelanga lokhu ngenxa yendlela igciwane le-Omicron ebelimemetheka ngayo ekuqaleni.
The percent of cases who needed oxygen was lower at 22% compared to the previous 3 waves. The percent of cases who were treated in ICU was 5.8%.
Inani labebedinga umoya we-oxygen ezibhedlela lehlile. Kwehla elabebedinga ukuphiliswa yimitshina. Kwehla elabebegula kakhulu. Kanye labagcine besifa ngalo umkhuhlane.
And the proportion of admitted patients who died in hospital in the 4th wave was 9.7%. Compared to 26.4% in the 3rd wave.
Inani labalokhu begula ngalo mkhuhlane lalo lehlile ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini 22.7%. Osekuthiya abantu abaphezudlwana kwezinkulungwane ezilikhulu kuphela 106,000 abalalo umkhuhlane. Abahlaselwe COVID-19 ngosuku labo behlile besuka phezu kwezinkulungwane ezingamashumi amabili 22,000. Ngompalakazi bayaphansi kwezinkulungwane ezisithupha below 6,000 ngolwesihlanu. Unkosikazi Michelle Groom okhokhela uhlangothi lwezempilakahle yomphakathi kunhlanganiso we-National Institute of Communicable Diseases uthi kulezibonelo zokuthi i-4th wave isifulathela.
Gauteng has officially exited the 4th wave according to...
I-Gauteng ivele isiphumile ku-4th wave. Kanti ke zonke ezinye izizabelo zelizwe lazo kukhanya ziyalandela.
The same positivity and you can really just see the spread over the last month.
Lezi zindaba sezemukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Iningi lithi sekuzaba ngcono ukuhamba, ukusebenza nokuphila. Abanye bathi izindaba ezimnandi ngoba abazukulahlekelwa izihlobo eziningi njengalokho kwenzeke esikhathi esedluleyo. Bakhona bathi le kungaba yinhlansi yokuthi i-COVID-19 isivalelisa. Kodwa ke esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi uzakholwa ngokuzibonela njengoTomasi.
Engakusho nje ukuthi hayi asifanikezeni 2 months, 3 months, sibonene for really really ukuthi hayi akwakaqhamuka izindaba na esezitshintsha lokho abakuchilo. Ngoba eqinisweni bona ukuthi sengathi mhlawumbe okunye nje bakwenza ngepressure from ezweni lapha kuma South Africa, ngoba abantu bakhathele manje balo betshela indaba ze COVID ukuthi namhlanje ikhuphukile this and that, abantu ngaba baphethwe izindlala bafuna ukuyasebenza jikijikiswa kuvale lokho, dala abantu behlupheka mpela, abantu balahlekelwa imisebenzi.
Sebesedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 billion asebehlaselwe icoronavirus kwele South Africa. Asebekuleyo yilo mkhuhlane bedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalolunye 93,000. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Ulamalunga ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora abangafuni ukungena kukhetho lwama-by-elections besithi uMonzora labanye bakhe bakhahlameza unkosazana Dokozani Kuphe. Bathi uMonzora usezama ngamandla wonke ukuba axoshise uMakhuphe edala lephalamende ngoba wesaba ukuthi uzamthathela isikhundla emhlanganweni wokukhetha inkokheli entsha ozakwenziwa lonyaka. Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaMakhuphe, uthi banengi abalandeli bebandlaleli abathi kabasafuni ukulimela kukhetho oluzayo.
Kuliqiniso ukuthi kulabantu asebe withdrawile ukuba ngamakandidate ebandla le-MDCT kuma by-elections abuyayo. Lokhu bekwenza in solidarity lomama udokotela uDr Kuphe. Bathi bona ngeke bame babe ngamakandidate e-MDCT uDr Kuphe ehlukunyezwa efuna ukurecall eParliament ethethiswa nsuku zonke.
Okunye ke Ndlovu, bathini abantu konapho ke kubandlaleni?
Bathi bona abantu laba indlela ubaba uMonzora arana ngayo iparty kayikho emthethweni. Uzananzela ukuthi kubulawayo kwavotelwa istructure eAskoti, ubaba uMonzora wasikhipha watilesi basimsekeli bayafaka esawo esingekho emthethweni. Uzananzelela ukuthi bayaprotesta kobulawayo ukuthi ama-structures ka-2014 selahliwe kwaya handpikwa abantu ngudlu insitha befakwa kuthiwa yi-province. So ngezinye izizathu abazitshoyo ukuthi bona baya withdrawa, kodwa lokhu ayikho akukho kobulawayo kuphela okulabantu abangu-5 abawithdrawileyo, yinto nje ekhona ilizwe lonke jikelele. Elupane siyakwazi ukuthi edaluka wadi ukuba badengumela bengu-candidate laphana la ewithdrawile. Siyakwazi ukuthi emiglins bakhona abawithdrawileyo, siyakwazi sasesithitungwiza eHarare bakhona abawithdrawileyo. Bonke labo bewithdrawa bethi bona ba-insolidarity lomama udokotela uDr Kuphe, bathi ibandla liyamhlukumeza, ibandla lifuna ukumrecola. Ngalokho-ke ngeke bakwazi ukuthi bame bebe ngama-candidate e-MDCT nxa kuyukuthi umhlonitshwa uDr Kuphe uyahlukunyezwa.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi abantu laba bebengakakhethwa ukuba bazamela i-MDCT kukhetho oluzayo.
Iqiniso yikuthi laba bantu abakhiphe amabizo abo bebengakabi yibo abamele ibandla kukhetho, bebesangabantu nje abafake izifiso zabo esingathi ngama-applications. Bafake kuprovinsi yakoBulawayo baphinda njalo bayibhalela yona leyo iprovinsi yakoBulawayo bayitshela ukuthi bona abasafisi ukuthi ama-application abo akhangelisiswe mhlawumbe ekutheni babe ngama-candidates. Kodwa kukhona hayi bebengasibo bodwa, sikhangele kakhulu kuwat 8 lapho kuphume khona umama uShila Msonda, bekulabanye nje abangu-7 akade befake ama-applications akhe nengowesi-8. Ufike kubo Mpopoma okulo Sibusiso Edina Adams, umsekeli kaNobhala weprovinsi, bekulabanye abangu-5 yena ngowesi-6. So baningi abantu aba-aplayileyo, njalo ibandla liyaqedisisa wona lumsebenzi entemba ukuthi kusasa kuyabe sokusethulwa ukuthi ama-candidates amelele ibandla ngobani. Kujayelekile ukuthi abantu bafake izifiso basebezikhipha sebebone okuthile.
I-Commission eZimbabwe Electoral Commission ithi izaqala uhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni eziningi elizweni. I-Commission le isanda kubika ukuba balutshwane kakhulu ababhalisela ukuvota ngomnyaka ophelileyo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNovak Djokovic, umdlali wetennis olodumo odabuka kwele-Serbia, usexhotshiwe kwele-Australia. UDjokovic wangena elizweni leli wathethelwa ivisa yakhe ngurhulumente owathi alandelanga iziqondiso zokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 kube sephanyeke udaba lolu emthethwandaba. I-Reuters News Agency ibika ukuba uhulumende umxhothe elizweni leli esithi uDjokovic ulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 wambamba engakangeni elizweni leli. Kahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ezimbili ezizimeleyo zazimnike ithuba lokuthi ulakho ukudlala kumncintiswano we-Australian Open Tennis Tournament loba engahlatshwanga ijekiseni. Kodwa umthethwandaba uthe kumele abuyele elizweni lakhe. Wayengumongameli wakwelemali u-Ibrahim Boubacar Keita kasekho. UKeita wasuswa esikhundleni ngamaliqatha ngomnyaka ka-2020. Wasuka esikhundleni ezobuse ilizwe leli omnyaka eyisikhombisa. Lokhu kubikwa inkampani yezindaba e-Associated Press. Bakhululwe yi-FBI SWAT team izolo kusihlwa abantu abane phakathi bevalelwe ngenkani ngomuntu befuna ukuthi ukhululwe esizalwane sakwele-Pakistan esasifuna ukubulala amasotsha eMelika. Uhulumende wakwele-Melika ubika ukuba umuntu lo bethumbe abantu laba wabavalela e-Congregation of Israel kwele-Melika. I-FBI icine imsusela amanga umuntu lo sokulesikhathi eside bezama ukukhuluma laye kuba akhulule abathumbileyo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngokuzithwala kwentombazana engendanga. Kwakusenziwani izolo njalo lubanjwa njani udaba lolu kulezi nsuku? Sixoxa lengcweti kwezamasiko umnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala kwesivalo enkayi.
Kwakuthi ke lapha intombazana ekhaya ingabonakala ukuthi isimi kubi ingazange ivelise ijaha kungela jaha elidobulileyo babeyibuza wena kathi lokhu osulakho ke kwakungafihleki phela ngoba badala ukuthi likhowa lingathuza edwini lithuzile lizaphapha kuphela. Kazaleke isisi ibisivuma ithi aye ngimi kubi sibili ngizithwele ngowakobani lumthwalo awuqambe ukuthi hayi ngowakobani. Bese bembuza futhi umtshelile yini umnikazi womthwalo lowo angathi ye ke besokulungela ukuthi kuthathe inyathelo elandelayo angathi kwakuthiwa mbikele umnikazi walomthwalo ambikeleke. Usumbikele ye sengimbikele. Uvumile ye uvumile. Nxa evumile ke sokuzathathwa ke uyisekazi walenkazana angaba nguyisekazi angaba ngumalume angaba ngumalumake angaba nje uyisakhamuzi esijayelekileyo umakhelwane amkhube amuse khonapho lapho umthwalo lo ongowakhona.
Wakusenziwani bengafika kibo kajaha
kulowo muzi? Babefika bahlale ngaphandle komuzi. Ijaha lalo liyabe vele selibikile ukuthi lapha sengona umntana nomuntu bayeza nje abantu bakhona ngaleli langa. Sebeza ukuthi ofikeni kwabo bafike bahlale ngaphandle komuzi ngale bababona ukuthi hayi nampayani sokulungisiveka sokulungisiwa ukuthi bazangena ngaphi kuzahamba njani. Kabangene ekhaya. Ukuze bangene ekhaya kuyathunywa umuntu ahambe ayebathatha. Babengaphongungena nje babengavuma ukungena babeqala bakhungwe. Bangakhungwa ke sebengena ke ekhaya. Nxa sebengenile ke ekhaya laphana endlini lapho abangeniswa khona bafike futhi bathi yayiya bahlale phandle bobabili. Abangeni bakhungwe futhi bangene endlini baphiwe isigcabha kabasihlali futhi bengakhungwanga bakhungwe futhi bese behlalake.
Kuyini owakulandela baba Mpofu?
Abavula imlomo yabo futhi bengakhungwanga sebekhungwa futhi sebevula imilomo yabo sebebika ke ukuthi bangani lapha ekhaya silethe umthwalo wenu sekubizwa ke lo jahalwana ngoba naye ujahe bese bibile sebuya lapha endlini uyakwazi lokho uyabe vele ezikhathi eziningi esevumile laye bavumelana lenkazana ukuthi hayi umthwalo yiwo yebo uyavuma mfana hayi ngiyavuma sili intombi ngeyami yimi nxa sekunjalo ke sokuvunyelwe sesizaculwa ke lumthwalo usuzaculwa lesi sisu sesizaculwa kubulawe imbuzi ngabulawa ke imbuzi liyalihlizwe kukhutshe umlenze lenyongo kugoqelwe ngesigogo yikho abazabuyela lakho ekhaya sebe siyabonisa ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe sibili lapho ubufakazi bokuthi uvunyiwe sebe buyeke lomlenze wembuzi ugoqelwe ngesigogo lenyongo inyongo leyana yayile micimbi cimbi abanye babesenza ukuthi uyena lo ohambe laye ayivuthele amgqizise unkazana lowana sokubonakele ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe ngowakobani sebezabizwa ke sebebizela ukuza gwetshwa ukufohla umuzi bengaziwa
kwenzakalani kulezi nsuku
kulandelwa umkhubo ofana naye nxa silomnikazi vunyiwe ilijaha kodwa nxa saliwe yikho lokhu abantwana abaqina sokuthwela abantwana othwa kabala boyise bathatha izibongo zabonina
namhla kuhlelo lomasiko besixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu ingcwethi kwezamasiko esintu siliquba lapha kudaba lwethu lwanamhlanje asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontu kwamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
amazwi omuntu lapho nxa evalelisa seza bhubha ayaqakathekiswa kakhulu ngabantu abaningi namhlanje bemfuna ukuthi sikhangele amazwi okugcina akaJesu awatshiyela abafundi bakhe siwakhangela siwathola kuMateyu ichapter ka-28 mbala kuvesi ka-18 siyaphansi ngibala ngisithi uJesu wasondela wakhuluma labo esithi aphiwe mina amandla wonke ezulwini lasemhlabeni ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhaphathize ebizweni likayise lelendodana lelikamoya oyingcwele kambe nxa ungumKristu umsebenzi wakho kuyini kumbe sithi umsebenzi webandla lalabo abalandela uJesu kuyini umsebenzi wabo ovela uqarathekile kakhulu abaningi basuka bacabanga ukuthi ukungena umuntu esiya kuba ingxenye yenkonzo ngamasonto kumbe ngesabatha yikho okuqarathekileyo yikho sinanzelela ukuthi ngesikhathi lesiwe-COVID kwathi kuvalwa kwamabandla abaningi bacabanga ukuthi ibandla seliphelile lo msebenzi webandla usuphelile kanti ngenxa sisiza lapha sibala lokhu okukhulunywe nguJesu siyananzelela ukuthi kuphuma imicijo ethize eqakathekile esikhombela ukuthi kanti vele thina umsebenzi wethu kuyini nxa sizithi singabalandeli bakaJesu okokuqala sinanzelela ukuthi uJesu ugcizelela ngokuthi kubafundi bakhe kazangathi hambani liyethona likhonza ethempeleni kumbe esinagogo kazangathi kibo chithani isikhathi esiningi lisiba ndawonye lisidla likholisa kodwa ke simbona ebakhombela phandle kwabanye abantu abangakabi masi uJesu kuthi ukuthi kuyinto emqoka uJesu yikuthola abanye abafundi kodwa kathi kukhanya ngani thina kithi into ebamqoko yikugcina abafundi esilabo lokuhlala singaphakathi kwamabandla ethu ngakho bemfuna sikhangele imicijo emithathu okokuqala asinanzelela ukuthi uJesu uyagcizelela lapho
ukuthi amandla wonke aphiwe kuye emhlabeni lasezulwini ngoba nguye oyindlela yokusindisa lokuphilisa lokusilisa abantu. Ngakho ke ncathi na siphuma sisiyakhuluma labanye abantu. Siphuma ngoba sikwazi ukuthi amandla wonke yonke into ikuJesu. Okwesibili la ngilandela lo mcijo. Asinanzeleleni ukuthi uJesu uthe hambani, azange athi hlalani, uthi hambani, hambani liyethumayela ivangeli ezizweni zonke. Lapho ngakwanisa khona ukulithumayela ivangeli, uJesu uthi hamba uyelithumayela. Okokugcina ngifuna ukuthi unanzelele ukuthi nga uhambo siya ngale ufika usenzani, ngoba abaningi bayahamba bekwenza okunye. UJesu lapho uyachaza hayi, nxa uhamba ngale fakaza ngoJesu, letha abantu kuJesu. Abantu abaningi bagcina besiba ngabafundi bamachurchi abo, bagcina besiba ngabafundi labalandeli babafundisi babo. Akusitsho ukuthi kuyinto embi ukuthi ulandele umfundisi wakho lomzekeliso lokuthi uzehlise phansi kwakhe, kodwa kawusuye owakufela izono zakhe. Izono zakho zafelwa nguJesu. Ngakho ke thina abafundisi kumele sikhombe abantu kuye uJesu, singabakhombeli githi.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu sinika amandla sisize ukube sibe ngabafakazi bakho, singene sihambe siyetshela abangane, siyetshela isihlobo, siyetshela abanye abantu ukuze babekwazi njalo bahlangane lothando lwakho Jesu. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Wezemidlalo ikhubekela phambili imidlalo e-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Nansi impumela yeminye yemidlalo: Nigeria 3, Sudan 1, Egypt 1, Guinea 0, Gambia 1, Mali 1. Elezimbabwe lizancikilana nale Guinea kusukane ezilandelayo. Okwamanje iZimbabwe Warriors kayisoze yenelise ungena kuma-quarterfinals. Sike sizwe ezabatsha silomculi odabuka eMathebeleland North.
Lami ngimusilungile nokuhle Dube. Ngizalwa esigabeni saseCholocho esabelweni secala ngamathempukane. Ngizalelwe khona, ngakhulela khona, ngafunda khona laphana ke eNemane Primary School imfundo yebanga laphansi, ngayaqedelela laphana eNtulula Primary School imfundo yebanga laphezulu, ngifunde laphana eCholocho eCenter eMavela Secondary School. Kulendima yomculo ke ngingene mhla ka 25 August 2021, kulapho ke engikhuphe khona ingoma yami elesihloko sayo esithi iPleasure. Kwezomculo ke nginginobuhle Makhwelintaba. Makhwelintaba ke kungukhokho wami. Makhwelintaba izizwe zijikeleza ngayo. Kanti kugodi isikhumba sembongolo mthakazo mahlathi, imbali yasehlathini eqhakaza ubusika nehlobo. Ngisibiza njalo ke kwezomculo. Ngingumlobi ke futhi wezingwalo zesiNdebele, ugwalo oluthi Ngangithembile, logwalo oluthi Kwakutheni. Engilobele ezinye ingqungquthela zabalobi bakwamthakazi, okulugwalo ke lwezindatshana zesiNdebele ezimnandi. Le genre ke yona ngizakhele yona mina. Iyaqala ke nqa ngami. Ngiyakhe ke ngokuhlanganisa ama genres ahlukeneyo. Ibizwa ke yona ngokuthi pop, okusho ukuthi ke popular music ngolimi lwasemzini. Ngiyakhe ke ngokuhlanganisa ama genres ahlukeneyo. Ungayithatha uyifake kumaskandi iyangena, uyithathe uyifake ngapha ku-afropop iyangena, okukhomba khona ke ukuthi yakhiwe ngamasiyandras ahluke hlukene.
Kuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, Oliver Lelisayo ngo Kips Dube.